yiwo phela esasikhuluma ngabo sithi amasela agombolozele upresident elizawabona yibo bona abantu esasikhuluma ngabo bale constitution yabo bazamile ukutshontsha iparty baya ecourt behluleka bazama ukubhala izincwadi behluleka kathesi sebeza kwala njani vele ukuthi lezi zinkokheli ze-TCCC bona yibo abangasonkokheli ze-TCCC ngani ngoba bahamba ecourt bayatshengisa ubufakazi ukuthi sebele constitution yabo sebengeyinye into sebengeyinye inyamazana ephefumula ukuphefumula okungayisikho okwenhlanganiso yethu
ye kodwa bayakhuluma sibeqhubela phambili sithi khonokho lingakwenza qhubeka ngakho balixotsha ku-CCC phambi kwenzakala khonokho
lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe uyeke kwenzakala khonokho into abakhuluma ngayo ifana nalokuthi langa lingawa liwele phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu into engasoke yakayenzakala iphathi yibo abantu abafuna ukuthi sibisele emuva abalokhe befuna ukubona iZANU-PF iqhubeka ibusa ibandezela abantu iZANU-PF iqhubeka ibulala i-economy bona babebhizi belokhe bekhonkotha okungapheliyo ekuve ukuthi ngigcine ngisebenzisa amazwi anjalo ngenxa yokuthi ngabantu ababisela uZulu emuva ekanti-ke bekwazi iqiniso ukuthi upresident Nelson Chamisa ubengayisiwe yedwa kunhlanganiso ube lamabo mangameli ade bemsekela uprofessor Washman Ncube uTendai Biti umama uMaigore yinto eyaziwa ngumhlaba wonke bona bodwa yibo kuphela abaright yibo kuphela abangakufuniyo khonoko uyabe ungumuntu onjani uphila ku-organization ukuthi you are the only one othi kumele kulandelwe wena nxa into enye isenzwa ngomunye umuntu isimbi kayiseyi into eqondileyo
ye bathi wena ngowahamba izibandla kuzani
angizange ngihambise ibandla kuzanu bona mhlawumbe yibo abafuna ukusebenza lezanu because kulo muntu ongathi nxa upresident esebalekile siyakwazi izizathu zokubaleka kukapresident ukuthi kuyini and zizimgceke lezo zizathu zokubaleka kukapresident akula muntu onganika ade lokhu ekhuluma esithi i-election ezabuya ngoJune abe sengumuntu osebalekile umuntu ade ekhuluma esithi isadaki iyabuya ngoJune siyekwenza ama-fresh elections zukuzuku usechela ibhashi lakhe usebalekile izizathu zakhona zonke lezo siyazazi so laba ngabantu asebefuna ukumisa inhlanganiso ukuthi iqhubekele iye phambili abantu beZimbabwe babe le-alternative lapho abazaba lo mthunzi wabo ukuthi baphikisane leZANU-P F abakufuni khonokho ngoba bayakwazi ukuthi uWestman Ncube umhlaba wonke uyamhlonipha ilizwe lonke liyamhlonipha i-region iyamhlonipha so is Tendai Biti.